Sesephesa icala lokuthi bayephule umthetho wephosa ngokuhamba bethwele amakhadi ayebhalwe ukuthi job trafficking ngoba kwakuqhathe abantu abangu-520 bethathwa izesa emathekeleleni kodwa abantu bangikhona bephuma emashonaleni. So icala langikhona liqalise ukuba khona last year ngo-April. Lihlale linjalo icala leliyana liloke litholisiswa liloke liphospona kuze kwathi-ke namhlanje kwasekutholakala ukuthi ekuseni kwasekubizwa amadoda angu-2 kuthiwa yibo ababengamalida angikhona. Abantu labana babebhadele i-bail kwasebesatholisiswa khonapho kwathiwa bele batholakala kunecala lokwenza ukuba ngawudlame lokuthrebha lizimo then basebefa ngoba begcina besesitokisini then bazaqhubekela bazagwitshwa kusasa. Kuthe ngemva kwemini enkulu kwasekungena abanye ade bengu-19 ngoba babebotshelwe yi-23 abayi-2 basebe-obsconda baphuma elizweni basebesala beyi-21. So then amacala atheswe laba ababili laba ngikelelo lokuthi bona bazama ukuvusa udlame le-tribalism elizweni ngoba bakhuluma ngokuthi why kuthathwa abantu bekwenye i-region bezokuthatha kwenye i-region khona kula bantu khona ngapho abangalamsebenzi njalo amafemu vele avalwa ngapha futhi ethuthwa emathekelelini kandise emashonaleni.
Manje lapho lamhlanje bathe sebetshelwa ukuthi bafunyanwe belecala bebengela yini iloya?
Ade khona ujaho bebamele liloya i-apil uzama ukuyenza so wasokuthi kusasa bazayenza kusasa nxa ukuthi icala liqhubekela phambili.